birthday today. Good night.
Siyabonga Chris lechona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 ngonqabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengiseli ukuthi hayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanjwa ngendlela engafanelanga ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu.
Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo zingene ezitaladeni sitshengisela lamhla zisola abasakhulayo ngokungaziphathi kumadili abawenzayo lapho abadakwa khona besiya emacansini bebanengi. Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho u-Itai Dzamara ufikise iminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa namhla. Imuli yakhe ilokudana okukhulu ngoba ephatheke kubi ngokunyamalala kwakhe. Kuhlandla le-Woza Friday lamhlanje, uBenedict Nhlapo liqhunisela ingoma zerumba ezivela kudlalade elitsha elika-PK Phakamani Nkomo leqembu lakhe le-Napolo Express. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo ezigoqela abezinkonzo abezombusazwe labanhlanganiso ezizimeleyo namhla zingene esitaladeni zitshengisela phezu kokugcwala kwemidlalo yabasakhulayo lapho abanatha khona utshwala besebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bebanengi. Ukutshengisela kwanamhla lokhu kwenzakala ngemva kokuba iningi lakobulawayo lisithi sokumele limidlalo ithathelwe amanyathelo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kulabantwana besikolo abambalwa eHarare lakobulawayo ababotshiweyo ngemva kokutholakala betakiwe. Omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umfundisi Useni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lwabo luphumelele kakhulu.
Abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisela ukuthi hayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanjwa ngendlela engafanelanga. Ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu. Abanye bacine besiba ingxenye yecuku lelade libhoda.
Elibanxusileyo babuyile bonke na kumbe bakhona abanye abangabuyanga?
Ye hayi babuye bonke kade sibancusile amajunior councilor abafundisi i-council ngokwayo amapholisa babuyile bazokhuluma abantu njalo besifesi sine sithola lamagqwetha amagqwetha lawo amela amalungelo oluntu babuyile lawo bezokhuluma ngokuthi besitshengisa emthethweni ukuthi kuhamba njani kakhulu amankazana lawa acine siqola ukuthi umuntu achade esesemncane. Ngakho besibulawayo yonke ibuyile ngobuhle bayo ibuyile njalo ngobuningi bayo.
Abezombusazwe ke bakhona ababuyileyo abafana labo meya labanye?
Ye umeya ufikile laye wafika waphosela izwi lakhe ukuthi hayi njenge-City Council bayamelana lakho lokho. Siyabonga kakhulu ngoba i-City Council yona ngwayo abobulawayo ivele yahle yasinika indawo laphana esijoli ukuthi senze singabhadali ngenxa yokuthi ithi layo iyingxenye yomkhankaso lo. Lamapholisa lawo asiphekelezele azange njalo afuna ukuthi abhadale bethi labo bayingxenye yomkhankaso. Ngakho ubulawayo bephumile ngazo zonke izindlela. Abumbusazwe abaningi abane ngenxa kade kusesekuseni bafonela abane besawusezi bakwanisa ukubuya kodwa kusukela kuma MPs la asambe ukhethwa kathesi kusiya kunabavela abadala bakobulawayo nama councilor bonke befona besupporta besithi hayi bafuna ukuba yingxenye yalo khesi kuyenzayo.
Manje selizenzani kathesi njengoba selitshengisele kobulawayo?
Sesikhangelela ukuthingene kwamanye amadolobha, ikakhulu idolobha elikhulu eleHarare, sebehle bafona abaningi khona ngalabafundisi labezikolo ukuthi sibe bafuna ukuba yingxenye yalo khesi kuyenzayo.
Umfundisi Useni Spanda ngomunye wabaqoqe ukutshengisela phezu kwemidlalo enziwa ngontanga kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Olela amalungelo oluntu njalo eyintatheli zindaba othunje ngombimbitho umnumzana itayitsa mara ofikise iminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha namuhla njalo imuli yakhe ithi inanze leli langa ngokudana okukhulu ngoba iphatheke kube ngokunyamalala kwakhe. Umkatsamara labantu bakhe kanye lomfowabo uPatson bananzele lilanga ngokuyahlala eAfrica Unity Square eHarare lapho uItai ayevame ukuhlala khona labanye bakhe betshengisela besola umbuso weZANU-PF. Ngesonto uZamara wafikisa inyanga ezinhlanu engazakali ukuthi wadliwa yini. UPatson Zamara uthi bacela abangaba belolwazi ngokuthi uItai ungaphi baze phambili. Umsekeli wesikhulumeli seMTCT uNkosazana Thabita Khumalo wabesebenza njalo esazana kakhulu loZamara uthi kuyadanisa ukuthi ilanga lakhe lokuzalwa lifika kungaziwa ukuthi uyaphila yini kumbe hatshi kanye lokuthi vele kuyini okwenzakalayo kuye.
Lamhlabi langa elibuhlungu kakhulu, libuhlungu ngokuthi akulantu edunga umzimba njengokwazi ukuthi uItai ungaphi namhlanje. Njalo kuyasigamula amadolo ukutshengisa ukuthi iBZANU-PF yangikhona le yathunywayo eyamthumbayo akulanto ayenzayo. Simfaka emthandazweni uItai Zamara ukuthi sithemba ukuthi uSomandla lapha khona uyamphathisa njalo uzabuya enyamani.
Imuli yakhe ithi ithakazelele ilanga lakhe lokuzalwa ngokuyahlala eAfrica Unity Square lapho abevame ukutshengisela ehlezi khona labanye bakhe. Ungathi kuqakatheke kangakanani lokho?
Kuqakathekile kakhulu ngoba yilo langa lokuzalwa kwakhe njalo yiyo indawo lapha ehlezi khona emelele impendulo yakhe encwadi ayinikiwe namgame. Ngilethemba ukuthi amaZimbabwe amaningi bahambile bayathakazela leli langa lo likaItai, umuntu owazinikela ukuthi akhulule izizalwane zaseZimbabwe nokuyafikisa ugalo kumgame ukuthi ayithiwe isihlalo. Into engakaze yenzakali isenziwa nethi ngubani kodwa yena wazinikela. So ngithemba lokuthi ilanga leli kuma-calendars ethu sonke kuzaba lilanga esalikhumbula mihla ngemihla minyaka neminyaka sikhumbula uItai Zamara.
Imuli yakhe ithi njalo akulambiko eyitholayo ivele emapholiseni ekuthini asefike ngaphi kudaba lokumdinga. Uthini ngalokho?
Avele amapholisa eZimbabwe awalandaba lezizalwane zaseZimbabwe ikakhulu izizalwane eziphikisa imibono yabo eyomnotho lemsebenzi. Okutho ukuthi uItai alokhu akwenzayo ngokulobela umgazi igwalo lokuthi achiye isihlalo sokuba inkokheli yaseZimbabwe ngokuthi kuyehlulekile yinto eyabagamula amadolo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMTCT sixoxelaye eseUnited Kingdom.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umchuchisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana uthi gabakazi si imelika ngokusemthethweni ngokudinga umnumzana Walter Palmer obulale isilwane ebesidumile ewange ngontuligazi ebesisibizwa ngelokuthi nguSisil. UThomana uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi uPalmer asiwe eZimbabwe lapho alakho ukuthoniswa ngecala lokubulala isilwane lesi. Uthi kuzasetshenziswa iziqondiso zomthetho extradition treaty ezavunyelwana ngamazwe la ngomnyaka ka-1997. Kusenjalo iqhubekela phambili imikhankaso yokuzama ukuvimba ukuthengiswa kwenyamazana zeZimbabwe njalo lokulwela amalungelo azo. Enye yenhlanganiso eziqhuba imikhankaso le yi-Care to Petition neselabantu abedlula isigidi i-1.2 million ebulenjini be-internet abafuna kumiswe ukuthengiswa kwenyamazana eZimbabwe. Baningi abathi lokhu akusoze kumise ukubulawa kwenyamazana mahlayana kungabonakali ukuthi imali iyangaphi. Omunye wabo ngomnumzana Masimba kuchera incwadi kwezenotho okhulumelo Gibbs Dube wo Studio 7.
Angibona ukuthi izathola ulutho oluningi. Okubemele kwenza yento yokuthi uhulumende ube fanele akhokhele undaba le yokuthi babone ukuthi isilwane lesi ungaba le justice enjani kumbe engakanani, njengoba abantu ababulele isilwane lesi bezakala njalo bangabantu abayazuza imali eziningi. Kodwa utshengisa njalo ukuthi sekule corruption eningi lapho eZimbabwe ngasingele, ngoba ukufa kwesilwane lesi khane njengani kule mali eziningi ezishintshane izali.
So manje ubona ngazani njengoba sokunje sokumele pho kwenziweni kwenze ukuthi abantu begcina bevuna ongani kuyazwakala khonapho?
Sokumele sidinge indlela ezokuthi sigcine izilwane lama-rhinos lendlovu esizisele, ngoba okusobala ukuthi asina plan eqinileyo eyokuthi singathi ama-animals lawa kumbe agcinakale ngendlela esingathi imihle. Kumele futhi sikhiphe i-corruption nxa kuyukuthi saphumelela ukuthi sigcine indlovu lama-rhino lokunye osokusele.
Ye, yeah, mawukhuluma nge-corruption lapha uJohn baba kuchera, ngoba sikhuluma phela ngokuningi okwezinyamazana lapha.
Ngasikhangele sabona ukuthi ezikhathini eziningi amacala anjengalawa awokubulala inyamazana ongekho emthethweni kumbe i-poaching bayabezakala abantu bangikhona kumbe bayabe besebenze ku-national parks kumbe bayabe bezuza izimali eziningi ukuthi benze lokho okokubulala inyamazana. So iyo i-corruption okumele siyilungisise, njalo ama-communities kumele angenele njalo indlela ezokuthi nabo bancedise ukuthi i-corruption yangkhona ikhitshwe.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Abakhokheli belinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress bathi inkinga eseZimbabwe kwezombusazwe ikuthi abaningi babumba amabandla ezombusazwe benza lokho ngoba befuna izikhundla kuphela, hathi ukusebenzela uZulu, kubika uMavis Gama. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Siyaxolisa sihlobo esithandekayo, siza sesilethulela ke udaba luka Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwa izinkokheli zelinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress elibunjwe ngomnyaka ka-1999. Leli bandla lithi kungenxa yalesi simo lama bandla esehlulekile ukuzithatha intambo zombuso ngoba elenjongo yinye ekhangela ngamehla amafitshane angacabangi ukuthi kuyokwenziwani ngemva kokukhitshwa kwamgabe. Umgcini sihlalo ohlangothi labasakhulayo kuleli bandla le-Free Zimbabwe Congress umnumzana James Katso uthi eyabo injongo yehlukile kweyamanye amabandla aphikisayo.
Kulamabandla amaningi asebuyile since 1980, amanye asebhidlikile, amanye asekufunywa amabandla 5 out of ibandla elilodwa. Kodwa ngathi ngiyananzelela i-agenda yabantu bonke laba yikuthi bafuna ukukhipha uRobert Mugabe esikhundleni.
Wathi kungakho bephatheke enhlelweni zokufundisa uZulu ukuba leli libandla elizimisele ukunakekela abantu.
Iminyaka enedlulileyo from 2008 siphathise kakhulu empilo hospital eParirenyathwa eGweru General Hospital. Loba khathesi ezikolo sikuprocess manje ukudistributa amabhuku amapheni kodwa ngoba yikho esikutshengisa ukuthi asikabi kugovernment kodwa kulento ezincane njenge-political party siyenza ama-fundraising siyenzani ukuhlanganisa abantu just ukuthi sitshengise ukuthi no sikhona.
Ukatso yena uthi ungomunye wabayisikhombisa abancintisa bemela leli bandla kukhetho lwamalunga edale lephalamende kukhetho luka 2013 ethi kunje basabalale ilizwe lonke abalandeli balo lanxa engasabethanga inani labo njalo lokuba bande kuziphi izigaba. Umnumzana Absalom Shumba uyisakhamuzi eHarare esitshengise ukungalazisisi leli bandla ethi lalokho elikukhulumayo kungekutsha kuyinkulumo asebeyijwayele yena labanye bakhe. Ushumbuthi okudingwa nguZulu weZimbabwe yinguquko empilweni hathi usizo wesikhathi esincane nje njengalokho okuthiwo yileli bandla.
Sithi umuntu ungamniki inhlanzi, nike indlela zokuthi agole ngazo inhlanzi. So nxa bengakaqalisi ukukhuluma indaba yemsebenzi, usizo yeye yinto ezizabuya, zizahlala zikhona, even abanye abatsha bazabuya besilethela usizo. Kodwa thina sifuna ukubona imisebenzi, the cost of living itshintsha. Yikho lapho esingathi hayi bangani bangcono.
Leli bandla lithi kunje selusungule inhlelo ezithize zokuvuselela leli bandla ukuze lazakale emphakathini kube yilo elizakwanelisa ukuletha inguquko uZulu ayilangathelelayo ngoba isimo elizweni sesidinga abantu abafuna ukusebenzela uZulu hashi ukuba ngizikhundla njengalokho kwenzakalayo kwamanje emabandleni amaningi aphikisayo abunjwe eminyakeni edluleyo kusukela ilizwe lithola uzibuse. Ukuthi lizaphumelela kulokhu na abaningi bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba wonke amabandla nxa esungulwa ahlabela ngoma yinye yokuthi wona ehlukile kulamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela ukunyamalala kukamnumzana Tai Tsamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-European Union sikhuthaze amalunga ayo ukuthi agcwalise izithembiso zawo zokusekela imisebenzi yokuvikela imingcwele yawo ngalesi sikhathi lawo mazwe ebhekane lodubo lokwanda kwabantu abazama ukungena kuwo ngaphandle komthetho bevela e-Afrika. Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo babikwa behlasele amahotela amabili kwele mali babulala amasotsha amahlanu njalo bathumba ambalwa. Ilunga letale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube unkosikazi Priscilla Misairabwe Mushonga uthi kwakulungile ukuthi alethe izembatho zabesifazana ezangaphansi ezisetshenzisiweyo edale lephalamende ngendlela yokugcizelela imbono yakhe yokuthi izembatho lezo akumelanga zigqokwe ngoba zingabangela imikhuhlane. Unkosikazi Misairabwe Mushonga wake waletha impahla esetshenzisiweyo ngabesifazana besesikhathini edale lephalamende ukuze atshengise wonke amalunga aleli dale agoqela abesilisa ukuthi ukhuluma ngani lapho echasisa ukuthi intengo yalezi mpahla kumele yehliswe. Abanye abagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa bakusolile lokho besithi bekungamelanga abuye lalezi mpahla edale njalo abanye abesilisa babikwa bephume phandle ukuze bengazibheki lezi mpahla. Unkosikazi Misairabwe Mushonga uthi intengo yezinye izembato ezisetshenzisiweyo ngabesifazana sezehla ngenxa yokukhuluma kwakhe ngalolu daba ephalamende.
Ukuthi nje nami khona phansi ke kungishukuze ngibone ukuthi abantu bamangaliswa yini. Yena nangikutshela nje ukuthi izimbato lezi zigcwele esixtini. Ngathi ngisiyathenga mina, ngangithenge esixtini, abantu bedlula bekade amabhasi. So ngangikwazi ukuthi into sibili engazathi sisethuse abantu ukuthi leyi ilethu ephalamende kuyini. Angikwazi nje abantu bona laba abahlala ephalamende babahlali labantu. Kuba nxa behlala labantu bakuyibona la ngalenani. Into endlela khona yokuthi nxa singawuletha wafika ngabe ngakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahleka bathi uprincess uqalisile izinto zakhe zokuhlala akulanto njalo eyenzakalayo. Sekwakumele ngibuye la akuntuaa bathi akukanjani bayikhuzela kukuthi ingaba yiyizinyeni ngakanjani lama-thesi yenza khonokho ukuthi bayabona ukuthi nxa ngesithi ithesi liyi-2 dollars lezo liyi-2 dollars and ngathi ngikukhuluma lahlapho amathesi imali yokuthekiti soyela yebasiyayilungisa indaba yakhona yonke kodwa kayehlile ngoba kwakubona ukuthi akusebenzi ukuthi nxa ela bantwana abangu-5 ungitshele ukuthi mina ngizathethelinge-100 dollars ngenyanga ngithe ngamaphesi yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyake ngingafuni ukuthi kubeke ukuthi kusayazayo igqahamanga ngiyahlengulesesini ukuze ngise ukuthi nangu engikukhulumayo.
Usanda ukukhuluma njalo ePhalamende ukuthi wena okhuluma ngalezi zigqoko zangaphansi akufanelanga ukuthi kuvinjelwe lezi abantu abazigqokayo nje.
Nxa umuntu ugqoka lapho sikwazi khona siyakwazi ukuthi kube yindawo ethatha imikhuhlane ngokuphangisa. Siyakwazi ukuthi singaze sihambe yithi kuze sihambe nezisisi. Silawo ama-shop uyangena sikile lawana kuthiwa ngama-Oxfam shop, ama-charity shop uyabekuthengisa impahla ezamasekezini. Akumangalisi ukugqoka impahla yesekendini kodwa-ke kuyabe kukhangelisisa ukuthi impahla le ethengisayo impahla kulungile yini sigezisiwe yini ingaba iyinto ethengisayo nga ibize lethu lihlelephi kungayisikho ukuthi kube gqoko lolo lukhonolokuthi libeke kulalimanga ohle. Yebo ngingase ukukhuluma ngento ekuthi hhayi ngeke bekanti futhi njengelizwe futhi thina sesiphila ngempahla esizinikwayo ngaphansi kuba kumele lakhethi izimele mpingeli kodwa izizazokhathesile imanga kuhle siyakwazi ukuthi ayisikho lokuthi abantu bathanda ukuthi bagqoke igqonga okanye abantu yikudike ukuthi nxa yena imali la uyabafuna into yakwenje ozayiphathe emzimbeni wakho.
Unkosikazi Priscilla Misairabwe Mushonga ngomeli wedale lephalamende engowe-MTC ekhokhelwa ngomnumzana Walsh Mencube. Lilalele ingxenye yengxoxo le kusasa kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Abadlali bomdlalo wenguqu abaduma bedlalela iqembu leHighlanders bona abazibiza ngokuthi iHighlanders Legends bake bethekelela elizweni leBotswana kunsukwana ezedluleyo besiyancedisa iqembu lakhonale elinotwane ukuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali laba sebathatha umhlalaphansi babizwe ngomunye wabo isiphathamandla seqembu leNotwane uLawrence Phiri, laye waduma edlalela iqembu le-Islanders waphinda njalo waba yimanager yaleli qembu ngesikhathi eseyele ukudlala. Ilunga leqembu le-Islanders Legends uMarco Dube uthi iqembu leNotwane livele lobudlelwano obuhle leqembu le-Islanders ngoba kungasuye yedwa uPhiri osuke kuqembu le-Islanders esiyalisebenzela.
Okusihlanganisayo ukuthi iNotwane our coaches from my Islanders like Kuperi Taka. He was Notwane, was one of the first coaches ukuba khona naye. Then because of where Lawrence Peel, he is now a board member of Notwane. And he's the one who initiated this trip. Ukuthi sibe le trip yokuya khona naye.
Iqembu le-Islanders Legends ilwe linqobe kumidlalo yamakhehla ngemva kokunqoba leNotwane nge-4-2 kusigaba se-semifinal. Kwathi kumdlalo ye-final linqobe le-Swift 11 nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Umfoka Dube uthi abeqembu leNotwane bathe bazaphanga labo belandele beze kwele Zimbabwe ukuze
isikhathi kasavumi. Siyabonga Jakhale Zansi Joseph Njanji. Kuwoza Friday lamhlanje sizweni uBenedict Nhlapho lojaha uPK Phakamani Nkomo leqembu lakhe lena Polo Express.
Lensizwa yasehuvuluma ePlumtree uphike inkomo leqembu lakhe leNapolo Express besithi isiponono sami nxa ngikutitshazi kuquqa inhliziyo ngigodola emathanjeni ngenxa yothando. Ngapheleli lapho ke uthi ke nxa ulokungidlisa lahlukhezo uhluze lawo ngefosholo umuntu wakho. Yangena sakudlala lesizwa kwezomculo incedisana labaculi abafana lo Allen Ndoda, Ndux Junior, Modus Chauke, insindiso yamaNazaretha, Alfred Mangena kanye lo Madala Boy phansi kwePK Promotions eloke ikhula esiyaphambili la namhlanje. Uthenga ngokuthenga yakhe imitshina ukucindezela imiculo ngo-2012 waseqala ukufikelwa imicabango yokupheka ezakhe, kanti ke yizo lezi esezize zavuthwa lonyaka ezikulimbiza ogama layo kunguhamba Sgubudu. Ayakhuluma ngamagamazo zonke ezisikhombisa ezikuledlalathe. Kukhona ethi umona kuze uhamba Sgubudu ilandelwe ngusiponono sami, bese kusiba ngugama lami kuze uthemba lami, yena ke oyelanywa ngokwakhala nyonini, bese kusiza icina thunjana uAsibambaneni. Iqembu leNapolo ke lona lithi isivele yasuka yahlala ngalelidlalade labo lokuqala, kanti kephupho labo ngelokuthi babe lesabo isitebele sezomculo esizamisana lamagama amakhulu aziwayo afana labo Kalawa, Ogalo labanye abanjalo. Baphuma ke enkundleni ngale ethi yekela umona ngoba ungaphikelela uzafuhlupheka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho, isikhathi sesidliwe ngomangoye izihlobo zami, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu ezakhamizi zakoBulawayo ziyatshengisela esitaladeni zisola isiphatho sabasakhulayo abenza amadili bangene emacansini bebanengi. olwela ilungelo loluntu othunjwe ngombimbitho uItai Dzamara ofikise iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lasithupha lamhla engazakali ukuthi ungaphi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilanga.